amabandla ezombusazwe kunye nezinye inhlanganiso ezizimeleyo seziphume ijumo zayakhuthaza abantu ukubhalisa ukuvota kanye lokuthi bavote ngomnyaka ozayo. Lamhlanje inhlanganiso yeZim Rights ibambene lomculi uCooksman leVictory Siyanqoba bangene kulanga lesithathu bebhoda obulawayo ngemoto yomkhankaso ukuthi abantu bayebhalisa ukuvota. Izilindo zamabhasi kobulawayo eGodini, eRenkini, eNtumbane leNkulumane Mall kunye lamalokishi ambalwa ngezinye zezindawo ezithe zafinyelelwa ngaphansi kwalo umkhankaso. Umgcini ingcebo weZim Rights, uMnumzana Themba Chiveya, uthe uhlelo lokukhankasela ukuthi abantu bayebhalisa ukuvota lujonye ukuthi wonke umuntu ayebhalisa kungakhathalekile ukuthi sewake wavota.
Uhlelo lokukhankasela ukuthi abantu bahambe bayovota silusungule lapha kobulawayo, siluqale ngomvulo. Sizama ukubakhuthaza ukuthi sibabonise ukuthi hayi sokule system entsha, sokule ndlela entsha yokurejista abantu okuthiwa i-BVR.
Umculi uCooksman Khulekani Bethule laye ugcizelele kulokhu.
Sebesithi hayi mina kudala mina ngabhalisa, mina kusukisela ngo-1980 ibizo lami lemininingwane yami ibivele ikhona ngale ku-voters roll. Hayi le yi-voters roll entsha ebunjwa-ke laphana, biometric system yiyo sasiyisebenzisa, yiyo sizabe siyisebenzisa kumnyaka ozayo ngo-2018. So wonke umuntu kahambe ebhalisa kutsha bakithi.
Unkosazana Esther Zitha oweqembu lomculo wembube eleVictory Siyanqoba uthe lapho abantu besiyabhalisa ngabangachiyi abantu abaphila lobugoga.
Lalabo abasezindlini nyazi bakhona abanye abangatholanga lelo thuba lokubana befike kulindawo, nyazi bakhona abanye abagogekileyo. Bahlobo bethu, nina ngumlandu wenu wokubana uma ekhona umuntu ogogekileyo endlini eneminyaka 18 kusiya phezulu, mthathe mncedise ehambe khona ngale naye erejista.
Osakhulayo uJacqueline Ndlovu uthe esikolo seMpumelelo Primary eMpophoma akukhombisi ukuba izeki iyabhalisa abantu, esola kakhulu lokuthulisa kwayo emisakazweni lakumabona kude mayelana lohlelo lolu.
Ngimangele izolo bengike ngavakatshela i-registration center, there no clear signs ukuthi kulolu tholezakalayo. Into nje eyinkinga kulesi sigaba sethu yikuthi izeki ayikahambi tshela abantu ngohlelo olukhona.
Usikhulile Moyo laye uvumelane loMandlovu ethi abantu baphuzile ukwaziswa, kodwa ethi uhlelo abaluqalileyo lukhanya luzaba lempumela.
Into engiyisolayo ukuthi baphuza ukuqalisa ngoba abantu khona beyakuzwa, kuyathi phase phela bengikhona besukuma ukubuyela, but kusebenzile, kuyancedisa ngoba abantu bebengakwazi.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota lungene kuhlandla lesibili ngensonto edlule, kodwa uBulawayo leMandebeleni jikelele ibe lenani eliphansi labantu ababhalise ukuvota uma kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe. Umkhankaso wokubhalisa ukuvota awukatholi ukubukiswa kumabonakude kanye lokusakazwa, osekuchiye iningi labantu lingazi ngohlelo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.